Endabeni zethu lamhlanje lilo Kips Dube. Usomabhizimusi wakwele Zimbabwe owabalekisa umnumzana Emerson Mnangagwa elizweni ngesikhathi umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe besilwa laye uthi kulabantu abasebefuna ukumsusela amanqe. Inhlanganiso ye-European Union ithi ilakho ukudinga imali yokudinga abangahlolisisa okumunyeto lugwalo lwe-voters roll olusanda kulotshwa yi-Zimbabwe Electoral Commission. Abantu kwele Botswana abalombala omnyama bathwaliswe nzima ngamapholisa acabanga ukuthi ngabantu bokuza abahlala kulelo lizwe okungekho emthethweni. Ulevto kulamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxwa ngokukhahlanyezwa kukankosazana Thokozani Khuphe okukhela elinye lamacele ebandla le-MDC labanye abesifazana abakusimo esifanayo. Thumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-6040 laku 15460 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp laku Facebook ku VOA Ndebele.